uthe kusenzakala lokhu bengobulawayo phakathi esidikidikini ngubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikhangelele ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovu obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa alokhu siba ngabantu abahamba betshisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile okungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota abhadale imali kumbe abotshwe, not ukuthi imota nxa kuyikuthi kayekho emthethweni ibisitshiswa. Ngoba ukutshisa kwemota khonakhana sokubangela izinto eziningi kakhulu, sokungatha lama-properties abantu, ngoba imota lente sijale kuphambi kwakoneki lapho kujale kumakhona imota amabhatlana vele arasi. So khonaphana kula bantu abaningi abasebenzela khonaphana bebengalimala, kumbe abantu kade bephakathi kwemota yonaka bebengafa balimala abanye. Khonakhana kasikukhuthazi ngoba amapholisa akwenzileyo athe qeda lapho agijima abaleka ne-focus bese kukhangele wonke akusenzakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho, njengoba amabhasi ezukhosi sizwa kuthiwa lawo kanele?
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezaziphila ngalaba bantu ababeqhathwe kulawo makhombi. Ukungena kukazukho kwaba yilokhu esithi khona i-top down approach, ukuthi abantu abayiyo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafucelwe eceleni. Akusazange kwaba ne-consultation esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba ingxenye kazukho. Ngokunjalo-ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzukho angafinyeleli khona, ngokunjalo-ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni, okubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile, ngoba uzukho uhamba ayephele lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngathatha umzekeliso kwamanye amalokithi lapho abantu ababejayele vele ukwehlela khona, babesehleli khona ngenxa yokuthi uzukho uzabatshela ukuthi thina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana. Ufica ukuthi abantu sebehamba umango omude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo, kanti bekuqala amakhombi lana abevele ibhode bangenisa abantu ezindaweni zabo. Okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzukho laye ule mthetho yakhe abuya layo, amakondaktor lamadrayiva lawana ungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana bayakutshela ukuthi nasesibheka la.